Namhlanje osomabhizimusi bakuleli lamanye amazwe kunye labatshali bemali bangene kulanga lesibili lomhlangano wabo omkhulu owenziwa kanye ngomnyaka bejonye ukuvuselela umnotho welizwe ngokutshala imitshina emitsha kumankampani kunye lemali. Owayengumongameli wakwele Botswana umnumzana Ian Seretse Khama ukhuthaze amankampani ukuba ahlukane lemisebenzi yenkohlakalo ukuze kuvuselelwe umnotho welizwe.
The first thing was to at least to come up with a statement.
Ubugelegwele akumelanga libuvumele thina elizweni lethu asibuvumeli sihlanganisa lenhlanganiso ezihlola amazwe ngobugwelegwele asikho lapho njalo ezweni lethu silenhlanganiso ezivikela ubugwelegwele njalo azikhethi ukuthi ngubani ophatheka kibo uyabotshwa akulo mvikelayo ngakho lani zamani ukuvikela ukuze livusele lezomnotho elizwele.
Umqondisi wenkampani United Refineries umnumzana Busisa Moyo uvumelane lokhama ethi ngempela obugwelegwele sebubulele umnotho welizwe.
Ubugwelegwele sibili kumele buphele ngoba into yonke esiyenzayo iphelela khonapho endaweni yokuqilibezela lokwenza izinto ezingaqondalanga ezingaqondanga ubugwelegwele bona lobo kumele buphele sibili sivumelana lakho ngoba izimbabwe kayisozithuthuke nxa singa ithayanga ekhanda inyoka le esiqeda amanzi. Umi kuhle kakhulu umhlangano omkhulu njengoba libona kusiya iminyaka ngeminyaka silokhu siqhela sisiya phambili sesiwutshintshile kayiso Congress kuphela sokule investment conference eceleni sibona ama-investors namanye amabhizimisi avela eJapan avela e-India lendawo ezijiyeneyo sithemba ukuthi ngokuya kwesikhathi iminyaka elandelayo kuzaba yi-conference enkulu kulale lalapho esihlangana khona kuzamele sikhangele indawo ebanzi.
Umphathi ntambo wedolobho lakobulawayo unkosikazi Judith Ncube laye ungenele umhlangano njalo lamhlanje ekhuthaza ukuba osomabhizimusi basekele umbono kamongameli Emmerson Mnangagwa okuvuselela ezamabhizimusi kusiyafika umnyaka ka-2030.
This is the set year ukuthi sibe sesiyi middle income country ngokuthuthukisa ezenotho zethu njengelizwe sikhangelele ukuthi seneliseke ukuthi by 2030 sibe sesikulevel ephakemeni. It was very fruitful. Ibinhle kakhulu kakhulu kunenge singakushare nabomakhelwane bethu abe Botswana.
Usomabhizimusi wakobulawayo umnumzana Obethi Sibanda ubuke umhlangano walonyaka ngokuzimisela kwabantu ekuvuseleleni amankampani avalwayo.
Ya, iCongress sibona abantu bezimisela ukuthi babone ukuthi ilizwe liyaphumelela ama-factories ayavulwa and njalo abantu bayalungisela ukuthi ilizwe ama-investors abekhona. Sikhangelela ukuthi kubonakala ukuthi ama-factories ekade evaliwe avulwe into yakuqala ekhangelelwe ngalokho-ke ukuthi adingisisa ukuthi abantu badinga indlela zonke ezenza ukuthi kube labantu ababuye bezovula ama-factories ikakhulu indawo ezinjengakobulawayo ezaziwa ukuthi lama-factory amaningi avaliwe.
Umhlangano wesizethayo walonyaka uqhutshwa ngaphansi kwendikimba ethi From Dialogue to Implementation, It's Time to Act, njalo iqale izolo ikhangelele ukuphela kusasa ngolwesihlanu kuyona le iviki. Kulo umhlangano kulemibukiso yempahla lamabhizimusi ahlukeneyo enziwa ngamankampani angamalunga e-CZI. Umhlangano walonyaka ujonye ukukhuthaza ukusebenzelana kwamabhizimusi lokuvuselela amabhizimusi eZimbabwe. Ngaphandle kokukhuluma esola imisebenzi yenkohlakalo osokuludubo olusabalele emazweni amaningi asezwekazi le-Afrika, uKhama uphinde waphatha kabanzi ngokuthuthukiswa kwamabhizimusi lokutshala imali. Abanye abakade bekhona emhlanganweni lo bagoqela umphathi ntambo wezentuthuko yamafekithali umnumzana Mangaliso Ndlovu, umqondisi webhanga leCapes uSimon Hammond, umphathi ntambo wezokulima umnumzana Perence Shiri, usiba lukhulu webhanga lesizwe iRBZ umnumzana John Manguja, kuhlanganisa lomqondisi wenkampani yeCrystal Candy uJim Fissels bakhangelelwe ukukhuluma kusasa. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.